ngizalanga we dale uthingilale njani maunge kweduze kwami musuklalanga mi abazali sengibatshele ngawe
See?